Indaba ngamafitshane ku Studio 7 ze minutes zivela e Voice of America ese Washington DC. Mina ngingu Gibbs Dube. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 18 ntambama. Kubotshwa ilunga le MDCT elincintisa kukhetho lwamalunga edala lePhalamende limele iButiriro umnumzana Costa Majingauta eseduswa icala lokutshotshozela odlakela. Inhlanganiso yabatsha eye-Youth Agenda Trust ithi kulokuthula emaphandleni kundawana ezijiyeneyo zelizwe ngesikhathi ilizwe lingena kukhetho. Umongameli Robert Mugabe ubhoda ilizwe lonke eZimbabwe ekhankasela ibandla lakhe leZANU-PF. Kodwa abaningi bayabuza ukuthi njengoba esekhuluphele kambe uzakwanelisa na ukuthi abe sesikhundleni sakhe nxa engakhethwa ukuba ngumongameli. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama liziphiwa nguthungameli Gomo losithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Doc ngo-8:30 PM. Namhla sihlaziya udaba loluhlu lwezithembiso kuZulu ngaphambili kokhetho, ama-manifesto amabandla abalisa i-MDCT, izaphu leZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kumsakazo we-Studio 7 ose-Washington DC.